Mina sokudidanisa ingqondo okuyinto kona okungoba nxa ukhangele bengibona ngazo kathi sekuthize yonke into mayelana ngokuthi siqhuthaza abantu ngendaba zokuvota lezi amalunga wonke ayagijima izamfef siyagijima abemdc babonele bayagijima ngalesi sokulaleyi thupu siyenzela bayagijima kula ma-programs amaningi even lapha ngezilalelwe kuskyd metro fm isiteshi salapha koBulawayo bakhuluma ngabo phose nsuku zonke bebisa ama-programs kulamanye ama-companies that even sponsor programs bengena ehlelweni bafana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhonshetayiza abantu ukuthi basuke beyovota pho ukuthi kusuke kuthini mina sokungididanisa ingqondo ngoba abantu angazi babakunandelela ukuthi kona at the end of the day kuyasibulala njengoBulawayo ngoba sizogcina sithathelwa siqhunyelwa amanye ama-constituents ngabesi sibethwelufu sizagcina sesifika nobuzotana sesilelelelwa labo-9 kumbe-8 ngoba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi ke lingaka linje so mina ususithi yona hayi ayisei inani elingaka sesiyinani elincane elingaka angithi even lalo cezu lakona oluqhunyayo lalo luyancithiswa futhi
ye ngezwakala udaba lolu Mnumzana Ndlovu wena ubona njani ukuthi kathi kuyini okungakubangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisela ukuvota
I think kukabili khona uma ukhangelisisa kahle kula lokhu ukuthi kunabantu aba-actively involved eku-discourageni abantu ukuthi bangavoti bangathathi iphathi ekuma-elections aweZimbabwe because i-Matureland iya-ignowa makuthiya phambili ayila pledge ku-political identity yeZimbabwe so kunabona abana nje abazibuhlungu abazitshela ukuthi hhayi thina asingavoti nende kwani kunamaphathi afana ne-MRP ezitshela abantu direct ukuthi siyavoti vele ntwenzeni indebele singathi wenzibalelisa ukukhalala ngenxa yokuthi umuntu ukuzwa engekho engaphathwanga njengephathi yomuzi abasethi hhayi athengeleni le nto nje ngoba kwenzelwa bona bakubheka ngale ndlela bona bathi ma kuvotwa kulaba abasemathebeleni labameli izanu abasemathebeleni labameli i-MDC labamele i-CCC yakhona bazimele bona bamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election emathebeleni nje zihlala ukuthi i-election kuphela ama-promises abekhona nawa abantu abayo bela amaphathi ayahluleleyo abanaphawa abayinikwayo ukuthi babuye bazosebenzela abantu babo kwamaqhinga esibili yilaba abaku-survival mode because kulokukhathazeka lokuthi ube ukhulu kakhulu emathibelela bese bezibuza ukuthi kanti mangisuka manje siyavota indlela obuziswe ngezikhangisa amatamatisi isizathu yikuthi so i-politics kulaba be-two ayila meaning vele ayilethi staff ayilethi sithwala emgameni ayilethi mbida ayilethi inyama bese bezibuza-ke ukuthi
hayi ngiyezwakala Mnumzana Shuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba uNdlovu
ekhanda sibili indaba le lakhona kona sila kushoyo kukhona kuyatholakala bakhona abanye asebebona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthindi lutho bakhona abanye abayo besithi kona mhlawumbe njengoba sobuya amaphathi amasha njengoba sikwazi ubana i-MDC isizetendwanezi ibusa lapho emadrobheni especially lapho koBulawayo kodwa akuna into ethintileyo instead into zidobo zisiba nzima zisiba lukhuni kudilika kufadalala umuntu acine segive up njengosistima kodwa hambele kathi vele uvota wabona sawezivotela njengoba vele ungasele kungena lutho njani oluzatshintsha so-ke kuningi sibili angeke ngathi kona babamxolisile sile uyitshayile sile ngabana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu kede mhlawumbe ikhono kwamlula abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha esikhuluma kuje susa loku siloku sidinga abantu bazidinga abantu vele asebezihambele ugoli umadayasikola nendawo ethiyeshine ezinjani ngoba eleroteya usuzivotula why kade sikhuluma so ama-centers e-voting lawa asebise ebantwini kanye kanye sibe ma-doorsteps abo so kuyini ungabe sokusayeshula kona ukuthi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota so uyedolaniqala umtshela ekhala ukuthi hayi kukhatshana azoke ufinyele uyafika khona le edrobheni imali yokugada lani lani nawe so ubuye emnyango wakho but still kuloku ufana nje kuphela into yabona so khulubala futhi ngobona kumele sikukhalina le mhlawumbe loko sikhuluma ngento vele evele nje isizivele yodwa mhlawumbe abakho abantu bangikhona so sidinga abantu bona bona bevele nje engekho so maybe kanti le ngibona ukuthi yona maybe singavesiyenze i-sensus le sibe sibangani sibonte kanti vele sibangaki
njengo ukuthi khona apha eKrandaba uzathola ukuvoti kuresta abantu abangu 15,000 akwesifana nesifundo lona vele eKrandaba abantu bangani andawo then sesiqala ke ukuthi siconsolidate sesivela manje mhlawumbe kustage naleyo i-sensors ukuthi sifunde mhlawumbe sihlobo ukuthi sifuna ukuqala izinto engayisiwo ukuthi hhayi sikhona sibalulekile kukanti-ke hhayi asikho asibalulekanga.